ngoba nxa sikhangela i-electoral act iyasela ukuthi I think it should be ukuthi i-voters roll kumele ivalwe, ukuregistration kumele uvalwe kule period, kule sikhathi okumele kube kuvalwe khona before after i-declaration yokuthi ama-elections ilanga lama-elections seselifakile. So but okwamanje kuthiwa bayenelisa ukuthi ukurejista njalo befakwe egcwaleni le-voters roll. So yikho abantu abezekha basikela khona. Njalo lathi njengama-political parties lokhu esaxwayisa abantu ukuthi laba abangenelisanga ukurejista nine-blitz yona leyo, kabasebenzisa ithuba lona lelo elokurejista.
Abanye belokhu besathandabuza ukubana nxa besiyavota bayafika befaka uxa wabo ephepheni yini njengoba sokuthiwa kule mitshina?
Uhlelo lwelithini elwe-BVR olwemtshina kulise kurejisteni kuphela. So okurejisteni yikade kuthathwa khona ama-fingerprints kufakwa emtshineni, but nxa sokuyisikhathi sokuvota uxa ufaka umuntu, lo muntu uzaphiwa iphepha ele-ballot paper, yikho xa azafakwa khona. Thina kasisebenzisi electronic voting system, siyasebenzisa i-system yona leyana vele yahlezi siyisebenzisa eZimbabwe kukhetha ukuthi amaphepha umuntu aphiwe i-voters roll. Iyaphiwa i-ballot paper kuphela. Umehluko okhona ukuthi nje kuku-voters roll yona leyo anti laphana bekuphonga i-voters roll yakudala bekuphonga ukuthi befake ibizo lomuntu le-address le-number zesithupha, but khathesi umehluko abukhona kuyabe sokudle lo mpikitsha i-photograph yomuntu yena lowo olebizo lenalelo ofuna ukurejista. Yumehluko okhona ku-voters roll nxa kukhangelisisa laphana ibizo ebhukwini lelane le-voters roll kuyabe sokule-photograph yomuntu yena lowo. Iyabe singa sebebona idampu lorejistile sezaphiphe etshanani lami le-ballot paper lelade litshona lisetshenziswa, yikho sezafaka khona ukuqa kukhandidate yakhe lapha befuna lo muntu aye befuna ukumvotela.
Manje-ke nxa sikhangela ukubana amabandla aphikisayo ayake khale ngokuthi kona abaphiwa i-voters roll ukuze bayihlole isikhathi sisasekhona, kathesi ke kuyahamba njani? Lithenjisiwe na ukuthi lizayiphiwa i-voters roll lay eyi-electronic version ebonakala emakhompyutheni?
Asikho ukuthi iveki kumele isithembise kuphela, ngoba vele umthetho weZimbabwe ku-electoral act yakhuluma sibili ukuthi abantu kumele abantu nje anyone can get i-access to i-voters roll and ama-electronic copies ona la abesemthinini. Even ama-political parties yakhuluma ukuthi nxa after i-nomination court isihlalile abantu bakhonfirma is ama-candidate, each candidate e-parliament ulelungelo lokuphiwa i-disk i-electronic version e-voters roll yesigaba lapha abe-contesta khona. So ngenye into sibili lathi ezama-political parties esiyikhangelele kakhulu, ikakhulu nxa iku-voters roll yona le anti i-voters roll le entsha ebunje kakutsha. So siyabe sifuna ukuthi lathi sihlezisise ukuthi zonke izinto zihamba kuhle, ukuthi awula okunye obugcilikezelo obukhona phakathi. Anti besikhala ngokuthi kulama-duplications, abanye abantu bafaka ku-voters roll kaningi-ningi, kube lezinye indawo ukuthi labanye abantu abayirejisti labafa kudala bebelokhu bekhona ku-voters roll lele i-voters roll endala le. So njengoba lesi kungenja nezinye izinto esifuna ukuzikhangelisisa ukuthi ama-problems ade sihlangana lawo laphana kudala ukuthi kawasekho. So ngenye into sibile vele esiye siyikhangelele kakhulu sithi hayi, njengoba i-registration isiphelile lezethi license i-process yokuclean i-voters roll sisitesi sikhangelele kakhulu ukuthi sizabona i-outcome yangkhona yokuthi i-voters roll the final one ukuthi iyabe iclean njengoba thina intathe siyikhalele.